Impawu zakhona kubo mama ngathola ukuthi babe sizubuhlungu ngaphakathi. Abanye njalo bezwa ngani bayalunyelwa, abanye bezwe njalo bebona ngani baba lokulida nje okungazwisisekiyo, okudlelana lesikhathi sabo. Uthola umuntu sephonga ohlale ngophuma igazi nje mchokotsho. Ubona lo muntu lomzimba wakhe usumhlophe lokona ukuthi okuswela igazi. Kubalulekile ukuthi bahle bagijime baye kwenza khona engathi ayi pap smear ukuthi bayebonakala ukuthi akulanto okungabe kukhona yini esibelethweni. Ipap smear yona ngokwayo iveli yenziwa every year, wonke umnyaka lomunye umnyaka ipap smear umama bamele bayenze ipap smear. Lokho kubalulekile ukuthini ilidojwe khonapho nkomo isaqalisa linto. Kubo mama kuqakathekile khonokho, ngaphandle kwakhonokho nje ayisiyo yodwa imvukuzane engaba khona kubo mama. Ingaba khona imvukuzane yomzimba nje in general, lakho kubalulekile ukuthi bayekhanyelwa. Njalo ivele kule ndlela yakhona enkomo ekukhanyelwa kwevele. Mawu mama engathi kumbene ngabona kulento esimili leveleni ngane kayizwisisi kuhle. Kubalulekile ukuthi agijima ekhangelwa kule ndlela yakho yokukhangela ivele singathiwa i-breast examination. Enziwa ngabodokotela labonesi nje ungaziwe ngaphi. Lesemakliniki khona phana ekhaya khona phana kuma ngubo bayayenza i-breast examination onesi asiyo examination enzima. So ngithi mina kubo mama kubalulekile ukuthi sibithi bagijime esikhathini esiningi nxa engani kumbe ivele lakhe akaliboni kuhle kumbe even ivele lakhe liright konke kulungile ukuthi nje every year ahambe nje azinike isikhathi sokuthi namhla mfuneke ngiyekhangelwa abe le calendar yakhe abhale ukuthi mhla ka 1 January every year ngiyahamba ngiyekhangelwa. Kubalulekile khona konkomo bengenza ngaleyo ndlela uzothola ukuthi nxa kungabe kukhona okunye okungani kuyaqalisa kuhle kuvanjwe masinya khonapho umuntu ahlangene ku-treatment masinya khonapho nxa ekwaniseka i-treatment uzabona ukuthi isikhathi esiningi siyawenqabela lomkhuhlane siyawunqoba sibili kakhulu.
Abesilisa ke ndebele yiphi imikhakha yemvukuzane abamele beyiqaphele?
Obaba kumele bahlale bekwazi ukuthi kule nto ethiwa i-prostate cancer. I-prostate cancer itholakala ngaphansi kukababa yena ngokwakhe ubaba ngaphansi inyana khona ngale. Esikhathini esiningi onesi lamadokotela bayakwanisa ukuthi bayibambe isaqalisa. Ukuthi bayinelise ukuthi bayibambe isaqalisa onesi kuzaya ngomuntu, kuzaya ngathi thina obaba ukuthi sikhuthele okungakanani ukuthi sibe sesiyahlolwa every year or ngokuya kwesikhathi. It doesn't necessarily need to be every year. Ngokuya kwesikhathi nje kumbe phela 6 months ukugijima uyehlolwa. I-cancer le ivamba abantu besilisa kakhulu okusukela kweminyaka engathi nayi 40 years kusiya phezulu. Ilo lako lolu lomangalisayo nali cancer iyamemetheka masinya ngomzimba. So uzathola ukuthi esikhathini esiningi ukuthi siyenelise ukuyibambisa qalise i-cancer le. Kuyakumele ukuthi sibe sihlolwa. Njengalokho esithileyo ngaphambili into mama lawo bayabehlolwa yabo i-cancer ejayelekileyo kubo mama ngapha lo baba bebehlolwa i-prostate cancer. Kodwa ayisiyo yodwa i-prostate cancer ebakhona emadodeni nakubo mama akusiyo yodwa lana i-cancer. I-cancer nje iyakhona ukuthi iqale kwenye indawo kumnye indawo yomzimba nje. Uthola ukuthi nxa isiqalise kwenye indawo yomzimba nje kule ndlela yakhona futhi umzimba ophendula oresponda ngakhona ukuthi uze ubone ukuthi umzimba lowo awusahlakaniphanga umzimba lowo uwethukile uthithibele uzabona ngokwehla la kwe-weight ikhona sithi ngicele kakhulu kwindaba ye-weight ukuthi ungabona i-weight yakho isisehla mchokotho ungasazwisise ezingathiwa khona ngesikhiwa inexplicable weight loss ukuthi your weight is going down kodwa awukwanisi ukuba kwazi ukuthi kuyini okwenzakalayo. Kuqakathekile ukuthi sigijimeni siyekhangelwa.